kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 lwezi 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu kumele befundiswe bezwisise lokho okwenzakala eZimbabwe. Ingoba nje sikhuluma kanje kulokwesaba ukufakwa ebantwini ngohulumende okukhona. Tibayatshengisele ezitaladeni, abantu bayatshaya belimale, abantu bayabotshwe kanje ezintolongweni.
Inhlanganiso ezisebenzelana loZulu ziyavumelana ukuba uZulu kumele afundiswe phezu kwemali yama-bond notes. UZulu welemelika uyavota ekhetha umongameli omutsha kusasa ngesikhathi ingcwethe ezihlolisisa isimo sokhetho lolu zisithi unkosikazi Hillary Clinton ukhanya ekhokhela umnumzana Donald Trump kancane. Inhlanganiso yabezempilakahle bemelika abe Free to Smile Foundation kule viki basesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo lapho abakhangelelwe ukuhlinza abantu abangamachumi amane abalendebe ezidabukileyo i-cleft lip. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezisebenzelana loZulu ziyavumelana ukuba uZulu kumele afundiswe phezu kwemali yama-bond notes uhulumende aseyiletha ayizwisise imbangela yenkinga kwezomnotho esisenza uhulumende athathe lelinyathelo emizameni yokuvula izikhenxe ezibangelwe ukwehluleka kwakhe ukulondoloza inotho yelizwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni womanyano wenhlanganiso ezizimeleyo phansi komanyano we-Crisis Coalition in Zimbabwe owenzelwe emahofisini ezim rights eHarare, inkokheli yazo ivumelene ukuba sesifikile isikhathi sokuba luxazululwe kuZulu udaba olwezakala elizweni kwezomnotho okubalisa udaba lwama-bond notes. Abangenela umhlangano babalisa umnumzana Pride Mkhono, omunye wabaphatheke emikhankasweni yokuletha uhulumende woqobo ogcizelela ukuba kumele azizwisise uZulu inkinga ezibangela ukuba ilizwe libe kulesi simo kwezomnotho.
Abantu kumele befundiswe bezwisise lokho okwenzakala eZimbabwe. Ingoba nje sikhuluma kanje kulokwesaba ukufakwa ebantwini ngohulumende okukhona ukuthi bayatshengisele ezitaladeni, abantu bayatshaya belimale, abantu bayabotshwe kanje ezintolongweni. Kodwa konke lokhu kumele abantu befundiswe ngoba imfundo abantu bengaba ingqondo zabo zingakhululeka. Iko kuqalisela khona ukuthi bekwanise ukulwisa. Nxa ingqondo zabo zingakhululekanga and njalo ingqondo azikhululwa ngokuzikhipha ejele, njalo azibotshwa ngokuzifaka ejele, zikhululwa ngokuba kwazi.
Ekhuthaza abantu ukuba bangaze bavumela inkokheli idlala ngengqondo zabo.
UZulu kumele ayale ubukhokheli ikakhulu obuya lezinto ezinje. UZulu kumele ayale ubukhokheli obubatshontshela imali, uluqede khonapho ubanika amaphepha ukuthi bewathathe bewasebenzise. UZulu kumele yale ukukhokheli ubabulala ama-industry ayeletha imisebenzi. UZulu kumele yale uhulumende wababulalela izibhedlela lezikolo okuthi belatshwe labantu ababefunda.
Ethi imali ye-bond note kungayisiyo nkinga elizweni, uZulu okumele agxilekiyo inkinga ethi kuyibukhokheli osebungela ndaba labantu.
Inkinga ekhona eZimbabwe yibuhwaba, yibugovu abalaba abasebenza uhulumende. Abakhokheli bethu esabavotelayo.
Omunye njalo wabaphatheke emikhankasweni yezombusazwe u-Ostalos Gift Siziba uthi uZulu makafundiswe ngokwenzakalayo kwezomnotho, hatshi ukuba abe ngokuvota nje kuphela.
Siqalisa ukuvota ngomnyaka 1980 kuze kufike namuhla. So ukuvota akusilethelanga ke ukudla, ukuvota akusilethelanga imisebenzi, ukuvota akusilethelanga ke impila kahle kuleli lizwe.
Ethi lokhu kuzasize kuthini avuleke ingqondo uZulu azi isisusa sokudubeka kwakhe anduba akulungisise esazi ukuba uqala kuphi.
siqala nge 15 billion esikhangele futhi le mali ezingatholakaliyo ka TS ke ezathathwa ezasetshenziswa ke kuma rally ama political party amabandla abusayo lokutshontsha ke kwama election lokhu yiko okwaqalayo kona ngokhetho ukuletha lawa inkingi esehlangana lazo dini ezinje ukuswelakala kwemali.
Abenhlanganiso lezi bathi umanyano kuyiwo indlela engaphathisa ekuqhubeni imisebenzi yileyo laleyo inhlanganiso idlala ihlandla layo ekusebenzeni lozulu ukumtholisa ulwazi olujulileyo lokwenzakala elizweni. Kuvunyelene njalo kulomhlangano ukuba zihlahlelwe zonke indaba ezibangele ukuba kulesi simo kwelizwe kwezomnotho afundiswe ngazo uzulu kusetshenziswe indlela ezizokwamukelwa nguzulu hathi lokho kwenzakalayo lapho echiwa ngaphandle lapho kuqhutshwa imikhankaso ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uzulu welemelika uyavota ekhetha umongameli omutsha kusasa ngesikhathi ingcwethi ezihlolisisa isimo sokhetho lolu zisithi unkosikazi Hillary Clinton webandla lama-Democrats ukhanya ekhokhela umnumzana Donald Trump owama-Republicans kancane kucwaningo olwenziweyo zinhlanganiso ezijiyeneyo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi ukhetho lolu luchayisa uvalo loba nje unkosikazi Clinton ekhangelelwe ukuthi enganqoba umnumzana Trump. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yePriston Election Consortium ehlala ikhupha kahle ekucabanga ngokhetho lweMelika ithi uHillary Clinton ulamathuba amangalisayo okukhethwa nguZulu ukuba ngumongameli weMelika. Lokhu kusekelwa izinhlanganiso ezinjenge 538 lezinye ezijeneyo ezibona impumela efanayo yokhetho lolu. Kodwa ke ezinye inhlanganiso ezihlolisisa ukhetho ezinjenge Rasmussen zithi uClinton webandla lamademocrats ukhokhela kancane uTrump wamaRepublicans. Isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Bukhosi Ndlovu uthi inhlolisiso yonke le imenza acabange ukuthi uClinton uzanqoba uTrump.
UClinton ubona ngani uzaphumelela. Akukhanya ngani nxa ekhuluma lesikhathi sokuthi atshela abantu ukuthi uzakwenzani ngalapha njalo uzakwenza njani emhlabeni yonke lalaba azabe busa labo international wise. Ngoba undoda uqina lo hayi ke zwakala ukuthi ukhuluma njani lokuthi into zakho zihlanganisa njani.
Kodwa ke umnumzana Handsome Sibanda esinye isizalwane seZimbabwe esihlala ePhiladelphia uthi akukhanyi ukuthi ngubani uzanqoba ukhetho lolu.
Sinjalo zombi. So sizabona ukuthi kuzabuhamba njani kodwa kukhanya ngantiwa ulokhuzeni uClinton ukhanya ngantiwa uzawina. Kukhanya ngantiwa uClinton uphambili.
Uphinde wathi okudidanisa ingqondo yikuthi uZulu kaphumeli egcekeni ngokuthi uzavotela bani.
Khataza yikuthi uTrump ngaso-politician so abantu abaningi bayakwanisa ukube bezithulele bangakhuluma ukuthi bayamthanda. Kodwa bazagcina sebelokhuza sebengenile sebemlandela lapha ngokuya kwezikhathi ngoba uyakwanisa ukukhuluma iqiniso ngala bantu abaningi kumele ababhadale angavela aqede yalokhuze ukukhampeyina kwakhe wasebenzisa izimali zakhe. Wehlukene noClinton ngoba okwesabisayo ngoClinton yikuthi ukukhampeyina kwakhe konke lokuyana wayibhadala ngabantu.
Baningi kakhulu abantu abasekela uTrump abaya emhlanganweni yakhe ayenzela endaweni ezijiyeneyo eMelika. Baningi njalo abakhankasela uClinton abanjengomongameli Barack Obama, abaculi abalodumo abanjengoJay-Z noBeyonce njalo labanye abenza imisebenzi ejiyeneyo. Umnumzana Bright Zenge esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sithi loba kulabantu abaningi abalandela uClinton loTrump ubona engani ababili laba kabathandwa kakhulu izizalwane zeMelika eziningi. Akwaziwa ukuthi kuzazalwa nkomoni kusasa kukhetho lolu ngesikhathi eleZimbabwe likhala ngezijezo zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF yiMelika lamanye amazwe ekhonona ngokwephulwa kwelungelo likaZulu eZimbabwe. Kambe ozangena esikhundleni lesi uzakwenzelani eleZimbabwe? UNdlovu uthi akukacaci ukuthi uClinton loTrump bazadlelana njani leZimbabwe nxa omunye wabo enganqoba kukhetho lolu.
LeZimbabwe akunganeno sibili ngoba hayi sokwehlula kwakhathesi. Akukho ukuthi ambone ukuthi umbe kuzaphumelela. lokaza okuzatholakala lapha kusoze kuyefika leZimbabwe kuzaba nje ngokwakhona apha ngoba hayi undoda ongalo weZimbabwe angikhole ukuthi ozavumelana nokusebenzelana labangapha ikakhulu omama.
UZulu usemelele ukuzwa ukuthi kuzakwenzakalani kwele Melika kusasa lapho osokulabantu abedlula izigidi ezingamajumi amathathu 33 million asebevotile. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Ibandla leMDCT lithi liyakhathazeka kakhulu ngocuku lwamapholisa kulandela udlakela lelibandla elithi luqalwe ngamapholisa ngempela sonto edolobheni leZishabane. Leli bandla lithi laliphiwe imvumo yokwenza umhlangano walo kodwa amapholisa awucitha ngodlakela. Kubikwa kulabantu abambalwa abalimeleyo njalo abanye ababalisa umgcinisihlalo wesigaba seMidlands umnumzana Francisco Masendeke babotshwa. Lomhlangano obukhangelelwe ukukhokhelwa ngomunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okuningi ngalesi sehlakalo siqoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Ezishabani okwenzakeleyo njengebandla leMDC likhokhela umbaba uTsangirai abalandeli bethu babehambile amapholiseni bazisa amapholisa ukuthi sizabe silerali ezishabani. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi amapholisa lanxa asabazisa babuye badiliza itende lethu. Bathe sebedilize itende lethu baqalisa ukuhlukuluza uZulu sebebatshaya bebajikijela amatiye gasi. UZulu akumphathanga kuhle khonokho so abalandeli bethu bazama ukuthi babaleke njalo bazivikele ekutshayeni ngamapholisa. Kwasokungenela nje uZulu waseZishabane wayesebona ukuthi okwenziwayo ngamapholisa kwephula kwelungelo loluntu njalo akumelanga benze njalo. So waqalisa ukuthi kugijinyisane phakathi kwamapholisa loZulu kodwa amapholisa eyiwo abaqale ukuhlukuluza abalandeli bethu.
Sizwa kuthiwa bakhona ababotshiweyo, kungakuhamba njani? Manje njengebandla lizathatha inyathelo bani njengoba siyabona ukubana ukhetho lulokho lusiza lusondele?
Sonkemele sazi ukuthi mase sifike ekhethweni izani ingabona ukuthi isiyehlulwe nxa sihamba sikhuluma loZulu. Ivele izanu isebenzisa ubudlwangudlwangu ukutshaya abantu ukwenzela ukuthi bethusele abantu. Kodwa kumele uZulu kumele abakwazi ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi sizivikele kuzanu ngoba izanu ayinamandla yokuthi sihlukulize ngoba izanu yavotelwa nguZulu yathembisa uZulu ukuthi uzakwenza imisebenzi ezakwenza uZulu ahlale kuhle. Lokhu sokukhombisa ukuthi izanu isitshengisela ukuthi siyehlulekile so sizasebenzisa ukutshaya abantu ibe ngendlela yokuthi abantu besave. Ngethemba ukuthi isikhathi sokwesaba kasisekho ngoba vele sesifile sizaphelela ezandleni njengesepha singalokhu sibayeke labesenza umathanda phezu kwaZulu.
Alo-ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo obekhuluma leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ngiyaxolisa ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokhetho lokudinga umongameli omutsha wele Melika. Likhetha bani phakathi kankosikazi Hillary Clinton owama-Democrats lomnumzana Donald Trump owama-Republicans? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasocha eskedish ekhokhelwa ngaweSyria esekelwa ngaweMelika abikwa esethethe indawo ezimbalwa ebeziphansi kombuso wabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS ngemva kokulwisana kanzima lamhlanje emgwaqweni oweRaqqa. Inhloko kahulumende yakwele Bhilitane unkosikazi Theresa May usekwethekeleleni kwele India kuhambo lwakhe lwakuqala esekhethwe ukukhokhela ilizwe lakhe ukuya kwenza inkulumo zokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana lalelo lizwe. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhulumende wakwele Melika emanyene lowezimbabwe basungule uhlelo lweminyaka emihlanu lokulondoloza ukusabalala kwegcikwane elibangela umkhuhlane wofuba kuzisebenzi zesibhedlela okubalisa odokotela labongi. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama.
Liqembu labongi abafundele umsebenzi esibhedlela seHarare Central Hospital ngesikhathi belibasuzulu ngengoma ebezimumethe imibiko ekhankasela ukulondolozwa kwabasebenza esibhedlela kanye laye uzulu ukwenqabela ukusabalala kwegciwane elibangela umkhuhlane wofuba iTB. Lolu hlelo lweminyaka emihlanu oluphawulwe okusemthethweni emkhosini owenzelwe ehoteleni yeRainbow Towers ngolwesihlanu luzaqhutshwa ngabe Center for Disease Control kusikhwama sePEPFAR besebenzelana labe Biomedical Research and Training Institute labenhlanganiso ye-International Union Against Tuberculosis and Lung Disease eyaziwa ngelokuthi the Union. Lokhu ngokwakuqala ukuqakathekisa abasebenza ezibhedlela ababikwa besengozini ephindiweyo ekubambeni limikhuhlane okumele balondolozwe labo njengaye wonke umuntu. Ingcwethi kwezempilakahle zibika ukuba bukhona bufakazi obuveza ukuba liqhubeka liqansa inani labathola leli gciwane elibangela umkhuhlane wofuba selisanda lakulolu hlangothi kulabo abasebenza ukulondoloza izigulane. Kumazwi akhe afundwe ngophethe uhlangothi lokwenqabela ukuthelelwa kwegciwane ebantwaneni livelela kubonina uDr. Angela Mushabi, unobhala jikelele kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uBrigadier General Dr. Gerald Gwinji utshele abaze emkhosini lo ukuba kumqoka ukubanakekela abasebenza ezibhedlela laba isikhathi esiningi bezibona ingani bona abahlaselwa yimikhuhlane minye ehlasela abaza ezibhedlela okubalisa ofuba. Osebenza phansi kwalolu hlelo lweHATIP Zimbabwe unkosazana Aletta Mashamba uthi kungalesi sizathu-ke ohulumende ababili laba bekubone kufanele baqhube uhlelo lwalolu hlobo lokulondoloza impilo yabasebenza ezibhedlela ukubavikela kumkhuhlane wofuba ngoba kuyibo bahlala bebonana lezigulane isikhathi sonke okusuka kubabeke engozini ephindiweyo.
Kodwa iTB isigcwele abantu abale HIV le TB le MDR, iMDR iTB liyana engalaphekiyo kathethi akula mithi. Kusho ukuthi kumele sibone ukuthi ama health workers ethu kathola ngeTB. Siqaphele ukuthi ama health workers ethu engatholi TB.
Unkosazana Mashamba uthi kumele kube lendlela kanye lemithetho esetshenziswayo.
Kule ndlela esingavimbela ngazo sibe lama policies esibhedlela. Singabona umuntu ekhwehlela siqala ukubona yena uthenga engathelela abanye. Sivula amawindi esibhedlela sifundisa abantu ukuthi nxa bekhwehlela bengakhwehleleli abanye babo ebusweni. Siyithi i-cough etiquette esikhiweni. Kumele sivimbele ukuthi ugcikwane lwe-TB lungangeni komunye.
EleZimbabwe libikwa lingelinye lamazwe amachumi lane alenani eliphezulu labantu abahlaselwa ngumkhuhlane wofuba emhlabeni jikelele. Ingcwethi kwezempilakahle zithi lesi simo siyingozi ephindiweyo kwabanakekela lezi zigulane ezibhedlela. Lezi ngcwethi zithi kulula njalo ukuba balithole igciwane leli ngesikhathi beqhuba umsebenzi wabo. zithi njalo kuqakathekile ukudinga indlela zokubavimba ekuthini bangalitholi leligciwane elibangela ufuba. Ziveza njalo ukuba kulobudlelwano obukhona phakathi kwamagciwane okubalisa le-HIV lelibangela umkhuhlane wofuba. Lokhu kubikwa kubangele ukuba abezempilakahle bethi ngokunye osekubangele ukuqansa kwenani labalahlekelwa impilo ngoba esehlaselwa yikho kokubili ogulayo. Abafundela umsebenzi wokuba ngabongi bebecula ingoma njalo ethi balomsebenzi omkhulu abasebenza ezibhedlela okulondoloza izigulane, kungakho abamelanga bakhohlakale lapho kuqhutshwa inhlelo zezempilakahle okubalisa olokwenqabela ukusabalala kwegciwane elibangela umkhuhlane wofuba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.
Siyabonga Mavis, lokhu sikudaba olufanayo lwezempilakahle. Inhlanganiso yabezempilakahle beMelika abe-Free to Smile Foundation kuliviki basesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo, lapho abakhangelelwe ukuhlinza abantu abangamachumi amane abalendebe ezidabukileyo, i-cleft lip ngesilungu. UNompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umqondisi we-Free to Smile Foundation, uDokotela Graham Chad, ubike ukuba kulequla labodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe aze labo ukuzoqhuba lumsebenzi abawuqale eZimbabwe lonyaka eHarare, njalo bayaqala ukuwenza koBulawayo ngoba bananzelele ukuba abantu bahamba umango omude bezohlinzwa eHarare. UMatron Sibusisi weFaith Ndlovu, isikhulumeli sesibhedlela sempilo, uchaze ukuba izolo baqale ukuhlola abantu abazahlinzwa kusukela lamuhla kusiya ngolwesihlanu. Ethi abantu balakho ukuza esibhedlela sempilo kusiyafika ngolwesihlanu ukuzohlolwa kungela mbadalo kanye lokubhalisa ukuzohlinzwa kuthuba elizayo uma inani labo selenele elabantu abangamachumi amane.
Ngithanda ukwazisa uZulu ukubana sithole inhlanganiso ye-Free to Smile abavelele e-America ogoqela odokotela abahlinzayo labo dokotela abanelisa ukulalisa abantu nxa besenziwa ama-operation. So laba abantu babuye ukubana bazokwenza ama-operation ukuthi bahlinze abantu. Abantwana labadala abazelwe belendebe yaphezulu eyomlomo engahlangananga babe bezelwe benjalo.
UMatron Dlovu ubike ukuba bona esibhedlela abahlinzi ndebe kunye lezilakalaka ezidabukileyo, njalo kubiza imali eningi okwenza abantu bekhanywe imali ekuzelaphiseni.
Odokotela laba bazaqalisa uku-operator kusukela namuhla ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Sikhangelele ukubana ku-operator abantu abafika amachumi amane, 40, kusiyafika i-Friday. Nxa kusasekhona abanye abangakafinyeleli esibhedlela, siyacela ukuthi babuye bazobona i-public relations office. Isiza abadirector ukubana baqonde ngaphi ukuze bathole lolo ncedo. Akubhadalwa, i-operation leyo yenziwa mahara.
Unkosikazi Florence Nhliziyo olengane yakhe engumfana uMethembe Mhlanga olenyanga ezilithumi ezelwe laye uzile ukuzokwelaphisa ingane yakhe, njalo uveze intokozo enkulu ethi uselethemba lokuba ingane yakhe isilakho ukubobotheka njengabanye abantu.
Umntana nguMethembe Mhlanga. UMethembe wazala mhlaka 18 January. UMethembe ngamzalele ephelanga ngabeseyindifela emkhulu.
Uthi unkosikazi Fungayi Sibanda laye olengane yakhe uJoshua Sibanda olenyanga ezimbili ozelwe elendebe edabukileyo ngomunye okhangelelwe ukuhlinzwa lamuhla, njalo laye uveze ukujabula.
Mntanami uJoshua Sibanda ngamzala mhlaka 17 August 2016. Namhla sivuyile izolo mhlaka 6 November ukuthi ezo-operator. Ule-cleft lip, le-palette, impophoma.
umqondisi wenhlelo zokuhlinza indebe ezidabukileyo eZimbabwe umnumzana Mapondera John ukhuthaze abantu ukuba baze bazohlolwa mahala esibhedlela sempilo njalo kulabo abangela imali yokugada uhlelo lwe-Free to Smile Foundation luzabakhokhela imali yokugada lokudla Udokotela Chat uchaze ukuba phakathi kwabantwana abangamakhulu ayisifico nemibili lamachumi amahlanu abazalwa eZimbabwe ngelanga oyedwa uzala elendebe kumbe isilakalaka esidabukileyo ubike ukuba lendebe kumbe isilakalaka esidabukileyo kwenza umntwana akhule nzima njalo adle nzima abalesilakalaka esidabukileyo balakho ukudla nzima ukudla kuphuma ngamakhala okucina kubangela eminye imikhuhlane lokuhitshwa yikudla udokotela Chad ubike ukuba ngesikhathi behlinza abantu bayafundisa njalo odokotela labongi beZimbabwe ukuba indebe edabukileyo ithungwa njani ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders lenxusa abalandeli balo ukuba baphatheke kuhlelo lokukhetha abadlali baleli qembu abadlale kahle lonyaka. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lenkezi Platinum Stars lilingise iqembu leShapani Mine ngokuphakamisa inkezwe iyephakeme ukwedlula ezinye elizweni eminyakeni walo wakuqala lidlala likusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Abafana benkezi Platinum Stars bona abangene lonyaka kusigaba sePSL baphakamise inkezwe yeChibuku Super Cup ngemva kokutshaya iqembu leFC Platinum nge-3-1 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeBaobab ngomgqibelo. Isehlakalo esifana lalesi sigcine ukwenzakala ngomnyaka ka-2001 lapho iqembu leShapani Mine liphakamise khona inkezo ye-BP ngemva kokunqoba ele-Dynamos nge-1 kanya. Umlandeli omdlalo wenguqu ohlala esigabeni seMashonaland West uNkululeko Ndlovu uthi uyazigqaja ngokunqoba kweqembu lenkezi Platinum Stars ngoba kuphakamise isigaba lesi ebesile minyaka eminingi sinengela qembu elidlala kusigaba saphezulu.
Nasikhona abantu ngiyathokoza kakhulu. Wakhangela iMash West kade singela i-team esimelelayo. Bona ukuthi iminyaka ozayo bese sibona amanye ama-teams avela ngaphandle kwelizwe esiza lapho napho engezi Platinum.
Iqembu lenkezi Platinum Stars lithole imendulo zegolide inkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu zamadola kanye lelungelo elokuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Iqembu leFC Platinum lona lithole inkulungwane ezingamachuma amahlanu ngemva kokuphutsha likwindawo yesibili kumqhudelwano weChibuku Super Cup ikanti lisaselethemba lokuqeda umnyaka lalo liphethe ukuthile njengoba lisaselethuba lokuphakamisa isicoco seleague kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yifike komlindo uyacina. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu amaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu asesungule amalungiselelo okuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa. Iqembu labesifazane ele-Mighty Warriors seliqale ukuzilolonga lilungiselela ukuyaphatheka kumidlalo ye-Africa Women Cup of Nations ezaqala mhla zilitshumi lathoba munomunye kuyona le inyanga elizweni le-Cameroon. Iqembu leMighty Warriors liqale amalungiselelo alo ngempela nsonto edluleyo okuyinto engaphazamisa amathuba alo okuqhuba kuhle khona lekwele Cameroon njengoba lizadibana lamaqembu aselesikhathi esidi aqala amalungiselelo. Ngempela viki ezayo iqembu leMighty Warriors likhangelelwe ukudlala umdlalo wobungane leqembu leBanyana Banyana eleSouth Africa esigodlweni iHarare. Iqembu labesilisa elama-Warriors lona lidlale umdlalo wobungane leqembu leZambia ngomgqibelo odluleyo lanqoba nge-1 kanya njalo likhangelelwe ukudlala omunye umdlalo wokuzwana amandla leTanzania ngempela viki yezayo. Iqembu lama-Warriors lilungiselela ukuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni leGabon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, singeke hlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba besilazo. Inhlanganiso ezisebenzelana loZulu ziyavumelana ukuba uZulu kumele afundiswe phezu kwemali yama-bond notes. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.